Amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona. U-president Emmerson Mnangagwa usebenza ekumona umuntu ababuilding. Sesabe umuntu ababuilding bathi bona fanele basiyele ukuthi hayi abafuni lapho bafuna ku-Minister of Justice. Sahambisa ku-Prosecutor General khona ngale. So lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo. Ninanzelele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha. Angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Mthamisa ule evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo Justice Tikumba kwesulwe.
Yes, siyabona njalo kulamanye amagodi athi lolo daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo. So ke nxa kungenzakala njalo lizathini?
Angizwanga lapho ifoni yokani yakhojela.
Kuye engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolunxele lungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha ahanjiswanga njalo ngemfanelo. So ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela?
Amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha emntaba building bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice. Ngalolo hlobo angazi ukuthi bacabanga ukuthi wenza bazathabisa bani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awakhanyiswanga ngoba kwenziwe egcekeni umuntu onke ekhangela. Amaphepha anikwe u-sheriff we-High Court. So akhanyise kathathu lokhu uzani ukuthi kudingwe lapho u-president Mnangagwa ekhona umuntu ongabe emmelele. Ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanya ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula.
Ye, lina libona ngazani lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo? Kuyaphumani?
Hayi, i-evidence isegcekeni emahlabezulu. Iqiniso ke lokuthi phela umuntu nxa ebala, nxa kunabantu abangu-10 bangu-10, nxa bengu-11 bangu-11. Manje u-Justice Tikumba wathi abantu bangu-11 uthi ezekhipha amaphepha kamaphepha kathi nabantu kade bengu-10. Khonokho kumgceke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa angakhuluma into eliqinile.